akumangaliso kwezwa ngutswangirayi because utswangirayi wenza into ayifunda iveli esesekuzano ngoba eqinisweni nxa efaka abasekeli bakhe bazi babe bathathu yena evele kade laye lo omunye okhona kwenza siqalise ukuzibuza ikakhulu thina abavele emathebeleleni ukuthi kathi lo obekhona njengana kuthiwa ovele emathebeleleni kambe kungabe kuyinto liyana vele siyaziyo yezano ukuthi abavele emathebeleleni akumelanga babuse ngoba utswangirayi uyagula mhlawumbe usekubona ngokuthi ngelihlo lokuthi uma engaphuma lo kade khona eyedwa bekungenzeka ukuthi aqine senguye ukuthi akakhokhela imali kungabe kuyindlela yokuthi usezama ukuthi ahlala sitshengisele ukuthi indlalifa izaphuma kwabangakibo abavele emashonaleni hayi kulo or kulabo abavele emathebeleleni bona ngani isenzo sikatswangirayi sikwenza kube sobala lokhu
kodwa-ke sike sakhuluma labanye abe-MDC bathi bona leli nyathelo lithethweyo lizaqinisa ibandla ngoba kufunakala kathesi ukuthi kusetshenzwe ngabantu abangani baningi njalo lokufaka abantu abanjengabo Chamisa kujengisa ukuthi kufuna abantu abaselegazi eligijimayo kakhulu ungathini
kungakukuthi kade bekuhlose ukuqinisa ibandla utswangirayi kanti uyagula kwaleni kwehluleni ukuthi bamcela ukuthi kahlale phansi ukwenzeka ukuthi ibandla lihanjiswe phambili yilaba abalegazi elilokhu lisagijima njengobani usitsho Chamisa labanye kathi bayehluleka ukuthi bakhokhele nabothokozane bona bana bayehluleka ukuthi bakhokhele phabe ukuthi yiyo inkulumo yabo kade abayi-ade ngaliyondlela phela kutho ukuthi utswangirayi into ayenzileyo yibula ngoba ungeke uthatha abantu abangu-3 ubafake phambili uthi bakuncedise wena uvele ugula eqinisweni siyakubona ukuthi utswangirayi uzama ukubeka ngezinye indlela incazelo yokuthi indlalifa ngubani la and indlalifa siyakubona sobala ukuthi umakhuphe kasozabe ngomunye wendlalifa ngoba nxa ngakade kufanele kube nguye ozaba indlalifa sekungabekungenasidingo sokuthi utswangirayi ambekele izisekelo ezimbili phezu kwakhe yena evele khona ubezahlathi no umakhuphe kaqhubekele phambili.